izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuyabhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya ba demonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, asiyo nhlanganiso kamnangagwa kumbe izanu kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa, umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yona le democracy esihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile. Yibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ingenise ke ubaba uJuma khonapho. Ngamapitshani baba uJuma, ngamphendulo sithini umlalazi lapho?
Udubo esiba lalo lapha kwelakithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangani babona impilo yabo ilungiselelwe ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe, especially nxa kulama-international events anjengabo ungalabana i-United Nations General Assembly kumbe kathesina le iSADC kumbe i-African Union. Bakhona abantu vele abafuna ukuthi bayifike beyenze ukuthi iZimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle, okumele ngabe kungenela abanye abantu and stuff like that. Yet bakhohlwa ukuthi there is something called sovereignty ngesikhiwa, ukuthi amazwe ngamazwe azimele lapha, and thina ukuthi lethu silakhe silakha ngoba sizabe sindawonye sisibonisana. Akuna muntu phela o-perfect. Nxa lapho kuphanjaniswe khona sitshengisa ukuthi hayi lapha kuphanjaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siya phambili. Manje bakhona abantu vele abasengama-professional okufuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo, usuzibuza ukuthi anokuhamba njani. Kathesi uzibone kathesi bakhuluma ukuthi ya sizahlangana estradini sifuna ukulithengisela le nto ezinjalo. So nxa usubona amasosha lama-policies bengene ezitradini labana kwakumangalisa, and kumbe they are trying to prevent abantu abalengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamenzisa abantu, ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela, ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelo, but kulomunye lawo lelungelo lakhe elokwenza angabe kufuna. Asibo bonke abantu bonke abayifuna ukuthengisela, kodwa nxa wena usuthengisela usutshisa amathaya ufaka izitini emarodini ususithi akula muntu omele aye town, usuthathe ilungelo lomunye umuntu, wena usufuna elakho libe yile eliphambili. Kuyabe kuqondile kuyini khona oku? Kuyabe kufeyi yini na? Ngabe wena nxa ufuka izinto yakho zenzele uthule, kungelako udlwangudlwangu phakathi. Lo ofuna ukwenza okwakhe umekele la enza okwakhe, but into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokutshengisela okuphela kuhle lapha eZimbabwe. Kuhlala sokuyiziphithiphithi, kushiswe izimota, kubulawa ama-building, kugcina kumoshakala le mpilo zabantu sibili. So khonoku yikho esingakufuniyo, yikho sokudala ukuthi amapolisa xasa ungena kathesi ukuthi athi hayi libona ukuthi sikhona azama ukwenza into engayisiyo, hayi sizagqibelana amajeli akhona. Hani limzwile uminister of home affairs owe-England kale ushilo wathi khona we are creating 500 more places for ama-protesters laba bazangena ejeli, and sebeqalisile ukugweshwa kathesi.
Ye mlalazi, umphendulo khona uGolide.
Unfortunately uGolide ucabanga ukuthi sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende. Ukuba sovereign kutsho abantu bonke. Siyakwazi ngehistory yokuthi whether li-violent or li-non-violent, iZANU PF ayifuni ku-exposwa. Ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni. Yilona uhlupho. Njona ngitshilo, i-army belongs to ama-barracks. Ngaze uhambe kuphi umhlaba, iZimbabwe is extraordinary ngokwenza into ezirongo. Khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta. Yes, abantu babotshwa ngemva kokubana sebeve-violent. Ubezwa sebesithi hayi nxa sekunzima sizabiza i-army. Manje kweZimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste, kubotshwa abantu before baproteste. E-UK khonoko anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa, asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence.
Vala khonapho ngamafutshane baba Golide.
Mina ngililunga leZANU PF ngiku-central committee, asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapho esake sihambeni siyogongoda khona abantu. Kodwa imhlangano yonke sihlala sithi sambeni siyoyingqe ngabantu ukuthi abantu banjani babuye kithi bavotele thina, asifezeleni okuhle ngezikhathi zonke. So yikho vele thina esidume ngakho hasho kokugongoda lokho. kodwa into ekhona ikuthi kona njoba ngitshilo mina abantu bangapha babomlalazi babophela lulo ngoba manje bakhulume anobona UK wazange bakhulume babo ngibonakala hlobo sesitridini yikho bengavushwa but abantu ababangena ukuthi wathi vele bayenza imbonani ngabenzi lokwanothi ayometa isgenuine imbonani vele yodwa nabo bafuna ukungcolisa ilizwe lethu